zenkulungwane lenkulungwane zezakhamizi zakoBulawayo ezilezi kwelete zemithelo yamanzi lezinye indleko sezivalelwe ukuthola lawo manzi ngumunicipala njengendlela yokuzibamba ngamandla ukuthi zibhadale isikwelete sikakhansili esesifika izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$183 million. Phakathi kwaleyo mali uhulumende yena ukweleta ikhansili inkulungwane ezingamachumi ayisificaminwemibili amadola. Unkosikazi Sikhangele Joe, umabhalane wekhansili edolobho lakoBulawayo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi.
Ekhathesi phakathi komuzi ikhansili ihamba ithonisa izikwelete and imethodi esiyisebenzisayo khathesi ukuvala amanzi kulabo abalezikwelete zamanzi. Kungakho siyakhuthaza abantu ukuthi bangaze bangene kuvalelweni amanzi kabazame ukuzobhadala izikwelete zabo. Njalo okunye esikukhuthazayo ukuthi sicela ukuthi bakithi lingaze labhadala kubantu labo abazovala ngoba leyo mali yabe ingasoze ifike ekhansili. Imali ekhansili ibhadalwa emahofisini ibe ne-receipt. Lingaphi abantu sizwa kuthiwa kulezi indawo lapho abanye abantu abakhipha imali zabo besipha labo abazovala ukwenzela ukuthi bathiye bengavalanga.
Umanzinela wekhansili edolobho lakoBulawayo uSimela Dube uchasisa isimo samanzi emadamu akoBulawayo.
Isimo samanzi kasikatshintshi kangako, siyabona izulu belisina in the last few days but asikatholi ama-inflows ayangapi. Still less than a million of inflows in the last 3-4 days, which is just about 5 days. Ongaba yi 5 days isupply yamanzi. Aphancema utholile mbijana ube ku 2.5%, useku 4%. Unyankuni layo ube ku 51%, useku 52%. Mzingwane layo uthole kancane ube ku 3.8%, la iseku 4%. So we're hoping ukuthi izulu lizaqhubeka lisina.
Isakhamuzi selokishi leMakhokhoba uMnumzana Nisbet Sibanda uthi uvalelwe amanzi ngoba elesikwelete samakhulu amane amadola.
Amanzi ayavalwa ngeke ukubhadala, kathesi ngikhuluma sowavaliwe. Izindlu eziningi azinamanzi. Mina ngangilesikwelete se-480 babuya bazovala. Ngathi ngela manzi endlini sesibuya sithatha esibhoranini la. Kuba nzima nxa kukuthi isibhorane siyabe sifile. But njengakathesi akuraiti asifanga babuye bazosilungisa. Kungcono nje siyabuya sithatha khona then sizesiza imali yokuthi siyobhadala babuye bazosifulela.
Esinye isakhamuzi seMakhokhoba unkosikazi Mebhonyoni uthi isikwelede samanzi alaso genelisi ukusibhadala, ngakho ke usephila ngokukha amanzi esibholaneni esingumango.
Impilo lesiphila ngayo lalo nyaka lezulwa linanga, khathesi sihlezi lapha amanzi ngamanzi abe ngamanzi ukuthi siyaphiwa nje siyashiyana kwesikhathi siyaphiwa 2 days abe ngekho 2 days khona. Nidube sengibhekana nalo kakhulu lapha ukuthi ngivalelwe amanzi. Amanzi ngithatha esibhoraneni kungumango ukuthi futhi udinga ifika khona. Imali yakhona ukuthi nale ngikhunye ukuthi ngiyibhadale ingani iyangikhamba. Ngizayikwanisa, ngizawuphunga ukwenza njalo, uNkulunkulu uzaqhuba uzakwazi ukwenza kwakhe uJehova.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ikhuthaze labo abalezivumelwano zokubhadala isikwelete kancane kancane ukuba baze bazokhuphula isilinganiso semali abayihlawulayo. Udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo selileminyaka kuludaba egudwini osokubangele ukuba uhulumende athathe inyathela. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe ese-State House koBulawayo, uMongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani sekumqoka kibo ukuze udubo lokusilela kwamanzi okubhekane labantu emaNdebeleni luphele. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingu-Anastasia Ndlovu.